ngomnyaka ka-2022 leBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe kuwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo uMnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitini le eSgodini Agricultural College esigabeni seMzimwani. Umoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMurwa, wona ubugcwadlana nje ledolobho leHaboroni. Uthi isinqumo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa.
Kuyaphathisa kakhulu ngoba bebe kusinika amathuba amakhulu for umaketha. Ukuthi ungathenga isilimo sakho sivuthwe, uyabe ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho ususa lapha usise endaweni enje lapha esiyothengiswa khona. Uyabe ungasela ama-challenges okuthi iflade iproduce oyabulayo, ngoba uyabe ukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma-consumers bahle bathenge, ungabi le problem lokuthi uthwale into yakho uyiselelale, kuyarijusa lama-cost ngoba i-market yabe se-already available.
Uthi noma nje ukulima kulibhizimusi eletha inzuzo kule migoqo abahlangana layo.
Kudonsa nzima ngoba iBotswana iyachisa. Iyachisa ngoba lama temperatures akhona they be very high, ama-heatwave akhona. Into esala sihlangana nayo iminyaka yonke. But ikuzama nje ngamandla wonke ukuthi sizame ukulisana nakho khonokulo kuthelela njengoba sithela ama-drip. Sibuye sithelela nge-flood eceleni ukwenzela ukuthi i-moisture level ihlale iphezulu ingahlali iphansi kakhulu ukuthi izilimo zethu ziyavuna. Ngoba ngazi ngavuna zabe zilahlekelwa ngamafruthi lezithelo sezilimayo.
Njengabalimi bonke umoyo uthi ukuntshintsha komumo omkhathi i-climate change iyabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo.
Kuyasi-affecta kakhulu ngoba ugcine kusiba nzima lokuthi i-planting program yakho uyimise njani. Ungazekelisa ngesizini edlulileyo abezomumo womkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kube lo mtshazo. So ngendlela zokuthi umumo womkhathi uyajintsha, labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okubambekayo okuza sigayide ukuthi ngezilimo zethu silimeni. Ngoba iningi lalilimi lamatamatisi lathi singilisi lawo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe sazohlanyela kutsha. So la sokuyi-crop yesibili.
Omunye layo okubhizimusi yokulima uMnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kweleBotswana lokuselakala nje kwezinye izilimo ezithiyeneyo.
Langalatshisa kakhulu kube nzima ukuproducer. Umqando ngesikhathi somqando beside kuyaqanda kakhulu and then bese kusiba nzima ukuproducer and then sembona i-opportunity yokuthi if ungakwanisi ukuthi uproduce ama-crops analawa uphambana lama-weather analawa ngesikhathi selanga ngesikhathi kuqanda.
Uthi ukuba umuntu wokuza incintisana lezizalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako.
Ya khona kuyi-challenge not at large but ukuthi uyabe ungakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala kusasa, but in most cases kuleli lizwe labantu abalama-interest labo ukuthi bafunde khonokho okwaziyo, you share ulwazi.
Unyoni uthi umuntu uyabe engalahlekanga uma ikhethe ungena kwezokulima.
Yeah, inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngabe kuphuma nje ilanga kumele kube lolutho olusetafuleni ukuthi uzakulanda, what are you going to eat. Emini kufunakala ifama, ntambama kufunakala ifama, ngaba ngumtshato ngaba kuyini kudingakala ukuthi kube le fama.
Ngesikhathi ehlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kweleBotswana leZimbabwe eBay National Commission, umongameli Mokgweetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima. Umasisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa njengabalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kweleBotswana. eleZimbabwe lalihlonitshwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.